lichona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gandhi lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lodokotela Solwayo Ngwenya ingcwethi kwezempila kahle sixoxa ngodaba lwegciwane eselikhathazile ele coronavirus Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo dokotela.
Yebo baba, ninjani lamahlabezulu?
Ungasitshela ukuthi uyavumelana lembono yamapholisa na ethi yona kukhanya abaningi abasalandeli imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus bengagqoka ama-mask besondelelana lokunye okunjalo. Sokubhakile yini lokho?
Mina ngiyavumelana la amapholisa sibili abantu kabalaleli njalo bakhanya kaba abavumi ukuthi kulomkhuhlane okuthiwa yi-coronavirus. Yikho bahamba nje besenza intando yabo begqoka ama-mask le ngentanyeni abavale amakhala uyathola bekhuluma bebabili kumbe bathengiselana izinto bevula amakhala bekhuluma khonabo bephefumulelana eduze. Yikho amapholisa akhuluma iqiniso sibili lokhu kuyingozi embi.
Sike sabona ukukhuthaza uZulu enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi alimuke ukubana igciwane leli ele-coronavirus lokhu lisamemetheka likhona elizweni. Ungasitshela ukuthi kulomehluko yini kathe singawuqathanisa lamaviki amalutshwana adluleyo?
Kathe kulomehluko omkhulu kakhulu ngoba kuqala ngomatshi abantu babethi bengayithola i-virus le. Njalo inani labo lalisiba ngaphansi bengaguli kodwa kwakathesi inani liqansa nsuku zonke njalo kukhanya abantu bayagula bekhwehlela sibilo kwamagama abaningi betshona.
Siyabona ukubana inani labantu abathola igcikwane le-coronavirus esigabeni seMathebeleland ikakhulu lakoBulawayo likhanya lisiya liqansa kulezinye izindawo zelizwe. Kungakubangelwa yini lokho?
Inani labantu liyaqansa lapha koBulawayo njengoba uyabona ukuthi eSouth Africa umkhuhlane lo ubambile kakhulu uvimbile. Yikho abantu bakithi bayabuya lapha bevele eSouth Africa. Ngiyabona njalo kwavunyela ukuthi abantu babise izidumbu ngapha zibuye bezolahlela ngapha. Ngibona kungabe kuyikho lokho okwenza ukuthi inani labantu liqansa kakhulu lapha kithi eMathebeleland. Hayi kodwa ngibona kuza kuqansa kuhambe indawo zonke eZimbabwe kusuka lapha isithi sodwa esizabanjwa umkhuhlane.
Kambe kungaba kuliqiniso na ukuthi sokulomunye umkhakha we-coronavirus abakubiza ngokuthi yi-strain ngesilungu esikhona emhlabeni jikelele okuthiwa khona i-corona yakhona ingaba ingani ilolaka kulayona le kade khona?
Ukukhanya kunjalo i-coronavirus le ukukhanya sitshintshile ayisabuyi ngendlela leyana esiyaziyo. Ngibona umzimba wayo sutshintshile kukhanya ngokuthi lokhu kubonakala abantu ngokugula abakwenzayo ukuthi hhayi iyahlasela sibili. Kuliqiniso njalo kwamanye amazwe khona lipetshi hhayi kuyafiwa sibili i-coronavirus le iyabamba. Kukhanya abantu kumele bananzelele ngoba nxa ibamba kanje abantu bayabeshona amalanga amabigula amalanga amabili amathathu shona.
Okokugcina ungavalelisa abalali?
Elivalisa abalaleli ngicela ukuthi lilalele into ezikhulunywayo ngoba ingozi isisanda kakhulu abaningi bazashona nxa bengalaleli.
Lo ke bekungudokotela Solwayo Ngwenya ingcwethi kwezempilakahle ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.